abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise. Kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone le gigatshana, kumbe siyibone kuyinto engabi senzakala kumakhelwana. Kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze, silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Besokudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawonye sikhuze-ke nokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba base bethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku engulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana. Bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade bedlulileyo bekulobudlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye betshaya abanye abantwana, kukhitshwa izinqamu, begebenga, bethathela abantwana izimali, konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho. Yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika sibini ngqobe njengabantu abadala, njengabakhokheli, ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi sixoxisane, sibabonise abantwabethu, sibakuze, sisebenza ndawonye ye laba emthetho.
Kahle kahle inkinga ingaphi Mnumzana Sithole, njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje, lisabagoqa yini abantwana njengabazali, kumbe kabasagobeki?
Ngabona sokuyikubangelwa ukuthi-ke ukuguquka nje kwezinto, abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho. Nxa abazali, abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana, kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki. Abanye abazali labo vele kabakhuzi, ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi. Thina lathi abazali kasisakhuzi abantwabethu. Uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula. Kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongukazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku, kodwa uthole umntwana lokhu ehamba ezephenduka, umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi. Abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana. Cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu. Kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongasowakho umntwana kamakhelwane, umzali wakhe kakakuvumi kholokhu, uyakutshela ethi wena hamba okhuza owakho umntwana, hamba ozala owakho umntwana.